kule mali engange 1.8 owa kumele iye ku MTCT ngesikhathi leyo mali ichitshwa kulapho iqembu lakuthamisa lase selidikle ukuthi lona yilona elimela i-MTCT. Ngakho-ke bakholuda lo hulumende, umuntu wakhona uhulumende wakhulula leyo mali ukuthi inikezwe kuthamisa. Umuntu wagcina ethoniswa la exoshwa lo msebenzi ngoba kwakungamelanga le mali iphume until ikhodi isho ukuthi ngubani kahle kahle onguyena omela i-MTCT. So njengoba-ke bona-ke abakachamisa sebedrophe ikhesi yabo, kusho ukuthi thina-ke sesifuna ukuthi imali leyi ibuyele back to abanikazi bayo, okuyi-MDCT ekhokhelwa ngumama uThokozani Khuphi.
Lina libona ngazani-ke imali le lizayithola yini nxa sebayisebenzisa-ke kuzathiwani?
Ngeqiniso imali le kumele itholakale ngoba balayo imali abayisebenzisayo for amarali abo. Ngakho-ke kumele ekuqaleni vele bengavele bayithinte le mali ngoba besazi ukuthi kulokudonselana ukuthi ngibani umnikazi wayo leyo mali. So thina sithi bayithola le mali ngobugelekeqo okungekho emthethweni, so esingathi yi-fraud ngoba bazenza ongathi bona yibona i-MTCT bona bengasiyiyo. Ngakho-ke ukuthi le mali ayitholakali kuzomele u-messenger of court athathe ama-property abantu balazi izimota lanilani. Sikwazi ukuthi imali le ibuyele emhlanganweni.
Kodwa nxa sesikhangela lingayithola limali sibona ngazane-ke ukukhankasela ukhetho kuyabo sokudlulile, iza linceda ngani?
Hayi, kunene izosinceda ngakho ngoba iphathi ibandla lilabasebenzi njalo futhi kuzosinika i-opportunity ukuthi sikwazi ukuthi lathi sithole i-building e-right for ukuthi iphathi i-operate from. Lokuthi abasebenzi ngezinto ezifunakalayo efana lama-computer zinenge izinto ezinitakalayo uma ungumhlangano wezombusazo esingelazo khona manje ngoba iqembu lakuchamisa lala le-harvest house lathatha zonke izinto ezozilapho.